Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 16 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladini bathi sebegoqole indlela abasebenza ngayo ukwenzela ukuthi bethole inzuzo ethe xaxa.
Tisizwe ukuthengisa fresh chomoleya ongayichaya uyiwomise uthengise kungufushwa. Tisizwe ukuthengisa imengo iyimengo ongayiyenza ibe yijuice.
Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana ukuthi bebhalisele ukuhlolwa ezibhedlela lemakilinika nxa sebekhulile. Kumbe bengakazithwali kusese lesikhathi
kusobe leminye imikhuhlane engabakhathaza ekuzithwaleni kwabo agcinakale kahle impilo yakhe lempilo yomntwana nokuhlolwa isimo sakhe sezempilakahle.
Kwezemidlalo sile ngxoxo lomdlali wenqindi olodumo u-Elvis Moyo owazakala ngokuthi ngobulawayo bomba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladini bathi sebegoqole indlela abasebenza ngayo ukwenzela ukuthi bethole inzuzo ethe xaxa. Ukuze sizwe amanyathelo asebawathethe, sixoxa loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
You'll find ukuthi nxa bethengisa amatamatisi sikhanyela for one customer, amatamatisi bona bebaningi. So instead of selling amatamatisi sungayenza ivalue add, uyenze kumbeni kube umfusha wamatamatisi, kumbeni uyenze intanga kube yinhlanyelo, kumbeni uyenze ama-drinks. Sesidivetha from ukuhlala phansi sithengisa into eyi-one. For example, even le mbhida leyi sesibakhuthaza ukuthi sicede ukuthi uthengise fresh chomoleya ongayichaya uyiwomise uthengise kungufushwa. Sicede ukuthi uthengise imengo iyimengo ongayiyenza ibe yijuice. So ngezinye izinto esizenzayo sikhangelele futhi lokuthi uhulumende wathi sesibhaye iZimbabwe products. So we're producing now izinto zeZimbabwe. We find ukuthi abantu sebeproduce ama-flow polish, ama-detergent, izinto ezithize. So sibafundisa futhi lokuthi ubrande ama products abo bengaphongwathengisa engabrandwanga. So sebrandwa bekwanisele ukuthi baregister. So kungamakhampani okuncane ongamabhizinis omncane okuthi sibalekela phela lezimra ukuthi njengobana layo ngapho iyagijimisa. So nxa seberegistile ama-companies sibekwanisa lapho ukuthi bebhadala i-tax ezemthethweni. Kodwa kusesezimfundiso eziningi esizenzayo njalo siyakhulumisana nomasipala, sikhulumisana lohulumende njalo.
Abazihiqizela impahla zabo singathi kuhlanzekile yini lapho abasebenzela khona, njalo ngubani ohlolayo ukuthi impahla lezi zenziwa kuhle ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi azisoze zithinte kubi abantu kwezempilakahle?
Sisebenzisana labo Ministry of MSMEs. Yibo abalabantu abaqeqetsheleyo ababafundisayo ukuthi bapheke njani izinto zabo. For example, maybe ukuthi beyenze ijuice, you know, eyokunatha, even lama-detergents. Bayamonitwa laba bantu ukuthi sibone ukuthi amagabha abawasebenzisayo aklini, konke abakwenzayo kuklini, labo basmart. Sesibancedisa njalo ukuthi beregister amakhampani abo as a group. Ukuthi ama-policies eZimbabwe anzima ukuthi usiyalandela kakhulu, but sloko sikhulumisana especially laba esazi laba abayenza amabhakodi esazi ukuthi iteste ukuthi izinto zabo zisemthethweni ziright. Kodwa ngendlela abatrenwa ngayo asikaze sizwe umuntu ogulayo. And sokulabanye abangenisa izinto zabo ama-drinks like kuma-shops amancane, kuma-tuck shops, umkambo yona le encane o-okay labo spa akusela. So ngamadrinki sibili esiwakhangeleleyo ukuthi aright mahle evine lama-cascade.
Abaphatheka kakhulu kulokhu ngobani? Labesifazana bayeza yini ngobuningi ukuthi bebhalisa amakhampani abo?
Thina njenge-BVTA masikhangele 75% of abantu esisebenza labo ngabo mama. So find ukuthi vele omama yibo abathatha iactive role. Even noma bethunga sike saba lenhlanhla nje sathula umngane osincedisayo ukuthi laba sibe lama business angathi akhanya acaca ba register. So sila ma groups sibele amaningi ephosi afika 20 sibele ase registerile. Asebebizwa sibele ngokuthi olisipho, asebebizwa ngokuthi izikhukukazi nxa ligcina inkuku, asebebizwa ngokuthi omama banamhla besenza ama drinks o golden shine. Flow polish. So when I register my company, since we are in the branding, we are training. At the same time, go digital. My business is to follow go Facebook, we follow go WhatsApp, we follow even go email. We try in the business. I am going to even go to Kula Kunje. We try man and thing on the sipo. We are going to Mama and I am going to go www.vanivan. We will try to sit up. We keep our products. Baba Yenza. Katugungesu. Imazo is in a tile barcode. Ama detergents, away from South Africa, Makong oil, away in Dona's Chinea Lama barcode. Ahloliwe ngokusemthethweni. So lati kancane kancane sizafika khona ngale. Ukuthi kathi sama WhatsApp asese ngamafoni lawana ukuthi sokuyifona ukuthi zafonela umntwana kuphela. No uzayibona sile business address noma usumdinga awusadinga usisdebi usudinga suthola sokungelinye sokule branding name yakhe ayifakileyo ukuthi ngumama wanamhla ngisukhukhukazi ngone sipho uphatsima wathi kwathenis all in all ekugcineni wangkhona sifuna bechiye legacy yabazukulu babo sinanzelela ukuthi kudala silabo mama labano usidunga lunguza ngawendi ukuthi ma cobra angithi ma vimu but bangapi basebenza yebo bafundisa abantu babo atesa abantwana bakhona bangama inodoko bangabo lecturer bangaba ngama nurse but ugogo sibhubhile kasalanga eleli gasi ugogo sibhubhile kasalanga yaziwa sesepho ngukhuluma ukuthi umuntu owayehlala laphana kwakungumavimu whereas nxa kuyilokhu zeni kuyibrand eyaziwa iyasale lokhu ithengiswa abantwana besale bebenefit ikwesofuna ukukubuyelela khonokwani ukuthi ibrand mayingafi kulezinto eziningi sibili silabo otebotebo peanut butter ogogo bomkhomo webayuza thola yidrinki eyenziwe ngumama layese kukomkomo enrecognizwa ethengwa ematakshop ethengwa ezibawuzen nguminista wethu laye besiququzela ukuthi hayi let's go beyond our boxes esilawo and think sibone ukuthi siyayenza njani ngoba ukuthi sibe ngo-cry baby zikhale sikungela lutho silwenzayo akuncedi.
Lowo ngunkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxelayo ecingweni ekhona le koBulawayo. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana ukuthi bebhalisele ukuhlolwa ezibhedlela lemakilinika nxa sebekhulelwe kumbe bengakazithwali kuseselesikhathi ukwenzela ukwehlisa amathuba emigoqo abangabhekana layo nxa sebebeletha egoqela ukuswela kumbe ukubhubha. Umongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende ongathandanga ukubethwa ngegama uyaxwayisa.
Ngakaqali vele ukuthi azithwale wayesefuna ukuzithwala akazihlolela ukuthi impilakahle yakhe injani. Kungabe ukhonfeme namhlanje ukuthi uzithwele siyakhuthaza ukuthi base bayebhalisa ezibhedlela ukuze balandelelwe ukuthi baphile kuhle yini kuhlolwe leminye imikhuhlane engabakhathaza ekuzithwaleni kwabo. Kasitsho ukuthi kamele linyanga zibe ntathu zibe mbili sitsho ukuthi angavele abekwazi ukuthi sengizithwele akasavele abhalise ezibhedlela ukwenzela ukuthi agcinakale kahle impilo yakhe lempilo yomntwana nokuhlolwa isimo sakhe sezempilakahle.
Imbadalo-ke ingabe iyiyo ebasindayo ukuthi bebhalise?
Imbadalo ziyasinda abantu kakhulu. Izibhedlela ziyadula zonke nje zingabe zinge zikahulumende ikakhulu njani lezi ezizimeleyo. Imali kayikho ebantwini ikakhulu laba abahlala ezindaweni ezikhatshana lezibhedlela. Imali yokugada ukuthi ayifika khona nje vele esibhedlela imali ephezulu kakhulu. Le mali yokuthi afike kesibhedlela ebhalise abe umuntu ozabehlolwa ngaso sonke isikhathi konke lokho kusinda umama ukuthi abhalise ngesikhathi. Kulezinye indawo ezilokhu ezisasilela amaklinikhi, othola abantu behamba ama-10, 15 kilometers njengasemaphandleni, kungela klinikhi yokuthi bangathola ukuthi bayebelethela khona. Ingaba khona ekliniki eduzane maybe uzathola ukuthi istaff esikhona silutshwane kakhulu ukuthi sidile nezakhamizi eziduzane kuleyo ndawo.
Ngaphandle kwembadalo bengabe bekhona abanye abalokhe belandela okwesintu kumbe abamadolo nzima nje ukuthi baye ezibhedlele.
Abesifazane abangalandeliyo bakhona kodwa ayinani labo seliphansi kakhulu. Abangalandeliyo lokhu besesekhona, abezokholo labakholwayo isintu basesekhona kancane. Abongikazi abeze community lokho besaphuma sibili phandle besiyafundisa abantu phandle ukuthi hayi ukubelethela ekhaya kuba yingozi, babachazele nje zonke iingozi zangkhona. Siyabachazela, siyabafundisa, kodwa umuntu ukuthi aguquke kuthatha isikhathi nokubona ukuthi kuyini okubi lokuhle.
Lowo ngumongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende esixoxelaye eseGweru. Kweziphathelane leMelika, isiqinti seTexas silabantu abavela emazweni asemhlubulweni weAsia abanenganyana abayi 1/3 yabahlali kuleyo ndawo. Njalo abanye imdeni yabo yafika eminyakeni elikhulu lamachumi amahlanu edluleyo, i-150 years. Abavela eChina, amaChinese Americans, bafikela eLone Star State. Kulabanye njalo abaningi eziqintini zeNew York leCalifornia. Ekolitshini leRice University kwavulwa indawo eyaziwa ngokuthi yiHouston Asian American Archive ukulondoloza umlando wabo, ukugcina impahla zabo zesintu lembali yabanye babo abafeza imisebenzi emihle entuthuko emphakathini. Wonke lokho bekwabelana lezizukulwane zabo. Udaba lolu lulotshwe intathelizindaba ye-VOA u-Elizabeth Lee, latolikwa yi-Studio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngudaba kangcube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Buthelezwe Nyathi, umhlali wakobulawayo ngodubo oseluhluphile olezidakamizwa.
Ukuphatheka kwabontanga ekusebenziseni izidakamizwa luhlupho kakhulu selukhona selubonayo indawo yonke nje lapho esihamba khona. Kusuka kube banzi kakhulu ngoba lawo umumo womnotho welizwe kawumanga kuhle. Iningi labontanga liyaswela imisebenzi, ngakho ingqondo zabo zididekile, baswela okokwenza ezigabeni abahlala kuzo. Kudala sisakhula kulalabo, futhi njalo abakhula bebancane kulathi kudala besitshela ukuthi hayi kuma-communities kwakusiba le midlalo, entertainment, arts and culture, ibhora lokunye nje imidlalo ethini abantu ababephatheka kuyo okwakuqoqwa ngama-city councils. Konke khona khona sokwachabalala, singakunanzelela khona khona lakho akukuningi ontanga abangakwenza okuproductive ezigabeni abakuzo. Indlela nje impilo yedolobheni engayo ukuthi ngempela viwe ufuze kube le ndawo ezivalulekileyo ezaziwayo ukuthi akungahamba lapho lalaphayana kulalokhu okwakhayo ongaphatheka kukho. Konke khona khona kakusekho, ama-youth club seyavalwa, ama-recreational park aseyachabalala. Kuningi okwakusenziwa kudala okungasekho kathesi kuyangezelela, but injongonhloko yohlupho kimi ngombono wami ikhona lokhu kuswelakala komsebenzi. Njalo abantu nxa ingqondo zididekile bazadinga phela ukuthi bazidakise ilanga litshone bengaboni ukubhokakala kwelanga lakhona. Nxa ulohlupho odinga uncedo, ixoxa lomngane owuqala vuma ukuthi ulohlupho, ungalanduli ukuthi hayi ngi-right wona ukwazi ukuthi ulohlupho. Vuma ukuthi ulohlupho dinga uncedo. Ukuthi uludinga ngaphi kuyachiyana ukuthi wena ungaphi. Bakhona yini abazali, bakhona abafowenu, abanewenu, xoxisana labo. Nxa imali zivuma njalo, hamba ku-rehabilitation uncediseke. But okokuqala ukuthi ivuma ukuthi ulohlupho. But okutshoyo ngomzekeliso ophileyo, ye akula mqhatshi ofuna ukusebenza lo muntu ohlala edakiwe. Ngoba wena nxa uqhatshiwe uyisibonakaliso somsebenzi wona lowo owenzayo. Nxa uhamba laphana abantu bakukhangele bajaja wena, bajaja lo mqhathi wakho. So nxa uhlala udakiwe kawusancedise ekuthuthukisweni kwekhampani yona leyo oyisebenzelayo, bazakuyekela uhambe ngoba bayakuholisa kodwa wona kawusasebenzi. Subaphambanisa unjongo zabo abalazo. So hayi vele kuzafuse bakuxolise ngoba njalo you pose a risk also to kwabanye osebenza labo. Nxa uhlala udakiwe sungabachaya phina, sungabalimaza ngendlela ezijiyeneyo. So ngakho kuyinto iright sike ukuthi bakuyekele uphume emsebenzini.
Kukhona na okwenziwayo ukuqeda lolu dubo eZimbabwe?
Uhulumende sezamile ukungenela lapha lalaphana ngemizwe besithi kule task force yoku-attracta lokhu lalokhu, ama-artist wezelayo ekhampeyina ngezingoma abazihlabelayo ukuthi hhayi ontanga lingaphatheki ekusetshenzisweni kwezidakamizwa. So yimizamo engiyibonayo nje ku-community, kulabadala njalo ku-community abazipha umlando wokuxoxisana labontanga kuzigaba lapha abakhona kuzo, bebanika ezinye izinto zokwenza in ways to replace lokhu asebekwenza ngoba bathi bayaswele okokwenza. So abadalanya ke mbona ezikhathini eziningi bezama labo ukuthi babanike ukuyimisebenzi emisebenzi anyana abathole imali. So indlela zokuxazulula lokhu zimbalwa, kuya ngokuthi ungaphi, kodwa wena njengawo lo mlando olohlupho lwakhona nguwe lo mlando ukuthi kulungisise lokhu.
Kusigaba sabatsha besixoxa lomnumzana Buthelezwe Nyathi, umhlali wakoBulawayo ngodubo lwezidakamizwa. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kaNcube.
Ngesizwe eziphathelane lamasiko,
sigcina amasiko
wenu
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo Sithembayo uKips Dube. Namhlanje ke ngisegwanda khona le ngile nduna uMathema. Nduna kunjani baba?
Ngiyaphila.
Ye, akusitheleke ukuthi ungaphi khonapho lapho khona?
Kathesi ngisegwanda.
Ye, kunjani enqameni khona?
Hayi, ngibonga nje ukuthi ngilobuwathi.
Ancho phela. Ye, so lapha nduna namhla sikhuluma ngodaba lobuduna. Siyabona kulezi nsuku kule nduna ezinye ezingabo mama. Kambe vele kwakuvame kanganani esintwini futhi kube le nduna yesifazane?
Hayi, esintwini sesesintu sezolo akuzange kube le nduna engumama. Uyaqala nje namuhla ngoba sekule ama-gender rights ngesesisekha izinto ezezinye zizezizofaka phakathi kwabantu kwesintwini. Ngoba khanati izinduna zonke ezazikhona ikakhulu ngapha emsinda kithi emandebeleni, into yayikhona kwakuyinto yama-general. Izinduna zonke zabakhona kwakungumuntu oyabezibonakalisike ukuthi uyenelise ukumelana lempi. Empini noma lakhathesi kawuhamba abafazi, ukuhamba amadoda la lenjolo bekungahamba abafazi lokuhamba amadoda. So ngapha ubudina bangapha kakhulu bisi ebhintini babungoba amadoda.
Ye, so singathi pho akuphazamiseki khonoko yini ukuthi sokungena abesifazana kulezi zonke?
Kuyaphambaniseka ngoba kusuka kuphume. Ngangikhuluma nanga ngidinga ukuthi ngani ndawo lobe yihlamba iyabe yinto yomzila ethile okufanele kube khonapho. Kodwa-ke okusuka kuphumeselesinye isikhathi esingafuni ukulandela khona kwelo kufanele kungahambi induna nakuyukuthi emulini akwabi lo muntu olungele ukuthi ngaphathi kuyakufanele kubambe umngisa kumbe kubambe omunye umuntu esekuhlebeni le nto yemuli. Ngoba isintu sethu siyasilatheka, uyathola ukuthi namhla kufa ubaba obephethe imuli kumbe phethe ubuduna kube sekuthiwa sekuthethe omunye wemuli. Hhayi, kakusohlizi liyabe lisakhala lina njengemuli alivunyelwa ukuthi libe ngabantu elibonakala likhulumisana labantu into eziyabe ziphathelane lobudunu. Kuyabe kufanele ukuthi kuye kumdlisa olikhethe omunye umuntu ongasowemuli onguye oyabe libambele lobo bukhosi. Kuzokufika isikhathi sokuthi likhale kuvilwe kudlule. Isikhathi esiningi uyavumelana nami ukuthi esintwini siyakwazi ukuthi nxa umuntu ezila kuyahlala umnyaka. Kwenzela ukuthi kwenziwe izinto ezithile ezibuye kuphazelana lombuso nakunye okunjalo, kuchithwe le mpahla zalowo muntu obekhona ephila. Zinto okungaqaliswa-ke ukuthi kukhulunywe ngokuthi njengoba siyimbulenje ubukhosi lobu kathi sibuya ngapho. Akujalo kuhlupheka esintwini. Then ngabe ukuthi mina kangizalanga umntwana ongumfana, njengoba ngilo mna wami umkhulu wayenezele umfana kumbe engephila bekusiya kuye kumbe uye ebantwaneni bakhe, ngoba kuyabe sonke sekwazi ukuthi lwanawo yindunya yebo ye, kodwa ubambile bonke imvuzo.
Hayi ke siyakuzwa Nduna, sibonge kakhulu. Ungathina lokusasa sabehlala sibuya sizwe ukuthi ezamasiko sihamba njani kuwe khonapho Nduna yethu.
Hayi isiko lethalisalawulwa yithi abanikazi bakhe.
Imathemba. Ye, kwezamasiko belilami umthembo sithembayo, ngixoxa le nduna uMathema, besixoxa ke ngesiko lobuduna. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Zafuna namhlanje sibale kumahubo 42 uDavid uyalobo uthi yena njengempala inxwanela imifula yamanzi, kunjalo umphefumulo wami uyakunxwanela uNkulunkulu. Umphefumulo wami womele uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngizahamba nini ngiyohlangana lo uNkulunkulu? Ngifuna ukuthi mina kulento eqhakathekileyo okumele ibe khona empilweni zethu ukuze sitshona sebukhoneni bukaNkulunkulu. Siyakwazi ukuba impala nxa inxwanela amanzi isiwomile ifuna ukuyanatha, iyagijima iwanuka amanzi izi iwathole lapho kulamanzi khona, kulomthombo wamanzi kumbe kulemfula khona. Nxa impala siyakhona ngale iyabikwazi ukuthi kodwa ke emanzini siyakhona ngale ingabanjwa izilwane kumbe kulengwenya kumbe kulokunye, iyakuvika konke lokhu siyanatha amanzi ukuze iqede ukuwoma. Thina njengabantu okokuqala into edingakala empilweni zethu ukuba siwomele uNkulunkulu lobukhona bakhe. Abantu bawomela ezinye izinto eziphelayo. U-Isaiah ku-chapter 55 uyakhuluma ukuthi kambe ukhona na owomileyo ongalamali yokuthi kuthengwe lokhu amanzi ukuze aqede ukuwoma kwakhe. Manje nansi indaba ezimnandi ukuba uNkulunkulu nguye ongaqeda ukuwoma kwethu, njalo amanzi avela kuye athengiswa, akudingi ntengo evelela kithi ngoba yena sowabhadala leyo ntengo. Amanzi akumele siwanathe nguye uJesu Kristu, bukhona bakhe uJesu ezempilweni zethu. Siyamkhumbula umama lwana owahlangana loJesu emthonjeni emdingela esithi ufuna ukumnika amanzi, kodwa uJesu wasesithi hatshi, awumelanga kube ngonika amanzi, kodwa mina yimi endla amanzi okokuthi unganatha amanzi lawo akwenza ungasawomi futhi, ngoba uyakusunatha amanzi aphuphumayo aphuma empilweni zakho. Ngakho-ke ngifuna ukusinika ingqobe ngezinto ezintathu. Okokuqala, ukuba sibe nikwazi ukuba amanzi lawo azayenza ukuba singawomi njalo siwathola kuJesu. Abantu badinga indaweni eziningi izinto abangazinatha ukwenzela ukuthi impilo zabo zithole ukusuthiseka, kodwa bazibone sebewomile futhi. Inotho esiyithola emhlabeni, amandla esiwathola lapha emhlabeni, ukubukwa ngabantu lakho konke, ukuthola inkazimulo ezivela ebantwini, kumbe kufunda, abantu babezama ukuqeda ukuwoma kwabo ezintweni ezehlukeneyo. Kodwa zonke lezo zinto ziyize nxa uJesu kungawusuye okokuqala esimnathayo. Ngifuna ukuthi ube kwazi ukuthi umthombo owudingayo yiwuphi nxa womile. Udinga umthombo onguJesu Kristu. Okwesibili, ngifuna sinanzelele ukuba lokhu koma kumele kuvelele kithi. UNkulunkulu kakufosi ukuthi mbukubamba ngamandla ukuthi uze kuye. Siyayibona impala nxa idinga amanzi okunatha. Ayiso sifule esibuya empaleni, kodwa impala iyagijima iseqa amagwenzi, iseqa izihlahla, ivaleka isiyadinga inuka lapho kulamanzi khona. Wena kumele ube kwazi ukuba lumthombo ongakwanisa ukuba uqede ukuwoma kwakho konke, thola elizwini likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu yiwo amanzi esiwadingayo empilweni zethu. Ngakho namhlanje ngifuna ukuba ungamdinga uJesu, udinga ilizwi lakhe ngoba yilo eliqeda ukuma kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba egama lika Jesu. Siyathandaza ube imphefumulo levulekileyo isizwe ilizwi lakho. Inike amanzi avela kuwe, amanzi ababa impophoma nxa ephuma kibo esiya kwabanye abantu, njalo azabenza ukuba bangasawomi ngoba banathe wena Jesu, banathe izwi lakho, banathe ubukhona bakho moyo oyingcwele. Siyathandaza ngegama lika Jesu ukuba baba kwenzekale kube njalo ngegama lika Jesu. Siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkumo.
Wezemidlalo. Namuhla silomdlali wenqindi oludumo uElvis Bulawayo Bomba Moyo owakubulawayo kulezi nsuku uhlala kwele South Africa lapho azilolonga khona encintisa kumidlalo yenqindi elwela izicoco ezichiyeneyo kuzwekazi leAfrika lasemhlabeni jikelele. Asizweni ingxoxo ayiqhubele intathela izindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Uchaya eziwayo ubulawayo bomba uphosa inqindi njengenqindi. Asizweni elonda imbali yakhe.
Ngizalelwe kobulawayo empilo hospital ngikhule ngihlala enkulumane yaye. Ngafunda enkulumane khonapha esikolo okuthiwa yiNtshane iprimary school. Ngaqedelela esigombe primary school then isecondary. Ngasengena-ke enkulumane high lapho ngize khona uform 1 aze ngafika uform 4. Khonapho nje enkulumane eholu engiqale ukufunda khona izinto lezi eziyinqindi zokulwa. Ngiqala ngekhareti lapho eholu.
U-Elvis uthande umdlalo wenqindi esakhula ngoba uphosa isibhakela kuyinto ayithandayo.
Ngiqale ngo-2003 ngiqala nje kuma-amatsha lapho. Ngaze ngathi 2005 ngangikhona nje ngiyithatha nje ngathi ngiyaqina ngayo. Ngalo ama-amatsha fights bona angena ku-34 and then mhlawumbe ngabe nganqotshwa amathathu khonapho phakathi kwe-34 leyo. Ngase ngisiyaba yi-professional boxer ke ngiqala e-South Africa lapho eJohannesburg ngo-2008 ngo-September ngikhona ngithola i-fight yami yokuqala yokuba yi-professional boxer.
UBulawayo Bomba uncintise kumdlalo yenqindi eminingi eZimbabwe nakuzwekazi le-Africa uthi ukhona odwa ngike awukhohlwa.
Kule one i-fight engayilwa eHarare ngo-2017 mangilula i-title okuthiwa WBF which is World Boxing Federation All Africa Heavyweight Boxing title. Ngisilo lomfana waseKenya Tong Bernard Adi. Ya nginqoba ke lomfana lo seHarare lapha eRainbow Towers. Ya bengiqala nje laphana ukulwa ukuthi isupport yonke isupporta mina. Ama fans wonke ayeculela mina. Angile bayani fight lena ngoba hayi ayangijabulisa kakhulu leni fight.
Lona igama lithi Bulawayo Bomba labuya njani moyo?
Kulo commentator ebengisilo lapho mangiqala ukungena ku-MMA lapho mangijika nje izibhakela zami ngijika nje athi ah azi angaze ngibone umuntu ojika amabhomba like lo umfana wakobulawayo lo endayi sakuhlanganisa nje sabona kufanele nje ukuthi sithi hayi Elvis the Bulawayo Bomba. Bengisijika isibhakela awuyezwa nje ukuthi hayi suka mfuku isusa indoda hayi ukuthi nje isuwahlala suka mfuku idudula sibili ngisuse phansi.
UBulawayo Bomba uloku edlala umdlalo wenqindi lokulwa ekhaba owe Extreme Fighting Championships i-EFC ulomdlalo omkhulu ngenyanga ezayo.
Njengamanje mina ngikucamp ngilungiselela i-EFC 122 which ukuthi izoyenzakala eSouth Africa eSunning Hill kuthiwa yi-EFC Institute mhlaka 10 April. So ngiyabe ngisilwa lo ndoda kuthiwa ngu-Anton Morel obuya eFrance. So silwela tightly EFC ngi-opportunity yami yesibili le ukuthi ngibe yi-champion. So yiko nje ngibhizi ngakho okwamanje and then but for ukusebenza ngiye le security company Bomba Protection la nje nyenza khona i private security.
U Elvis ulaye bomba moyo uthi kakwazi ukuyathatha nini umhlala phansi ngoba umdlalo wenqindi uyawuthanda. Imelesi 7 igamara mngeza Jesus Band.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.